Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 22 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sehlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla leZANU PF.
UEmerson Mnangagwa uhamba ngendizamshina elezinto ezomantofontofo ngabe singaphansi kwama-sanctions ngabe kahambe ngobuntofontofo loba hamba ngabe imihla ngemihla.
Inhlanganiso yamatitshala ePTUZ ithi ababalisi abangamalunga ayo kabasoze baye emsebenzini namhlanje kusasa langolwesine ngoba kabalamali.
Thina njengenhlanganiso sitikiwe kumele bayenze lokhu abakukwalifayo. Nxa ungakwalisi ukuya emsebenzini uyazihlalela ngekhaya.
Ugatsha olubona ngezendle luthi sokufe indlovu ezingamathumi amahlanu lanhlanu eWange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sihlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla leZANU PF. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwenhlanganiso yezizwe zomhlaba eUnited Nations, iKhansili yalinhlanganiso iSecurity Council inemihlobo emibili yezijeziso zomnotho ezethulela ilizwe elephule imithetho evunyelwane ngamazwe omhlaba. Le mithetho igoqela ukuhlonipha amalungelo oluntu, imithetho yelizwe kanye lentando kaZulu. Uhlobo lokuqala isijeziso esenqabela wonke amankampani kwamanye amazwe labantu bawo ukuthi baqhube inhlelo zamabhizimusi lamankampani elizwe elethulelwe izijeziso. Esesibili isijeziso esenqabela amankampani kwamanye amazwe ukwenza ibhizimusi lamankampani athile elizwe elethulelwe isijeziso siphinde futhi senqabele labantu abathile ekwethekeleleni amazwe athile. Ingcitshi yeZimbabwe kwezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo ukuthi okwakhathesi iZimbabwe njengelizwe ayifakelwanga izijeziso zomnotho ama-sanctions.
Afakwe ebantwini abathize abakubandla elibusayo eleZANU PF affecta ama-individuals abantu thizeni. Akusoqiniso lokho.
Ngompalakazi ka-1966 iZimbabwe eyayibizwa ngokuthi iSouthern Rhodesia ngaleso sikhathi yethulelwa izijeziso iUnited Nations. Lezi zijeziso zazisenqabela amazwe lamankampani ukuthengiselana izikhali leZimbabwe ngemva kokuba amabhunu ayebusa iZimbabwe ethe awasalawulwa iBritain asezibusa njalo awasokavumela abantu beZimbabwe bazibuse. Ngo-2002, inhlanganiso yamazwe eye-European Union yethulela iZimbabwe izijeziso zomnotho isetheza uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuhlukumeza abamabandla aphikisayo labezindaba. Lezi zijeziso zenqabela ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali zibe njalo zenqabele amazwe alinhlanganiso lamankampani awo ukwemukela abantu abathile lokwenza ezamabhizimusi lamankampani alesandla ekwephulweni kwamalungelo oluntu. Lezi zijeziso zivuselelwe ngo-2004 zaphinda futhi zavuselelwa ngo-2011. Ngonhlolanja lonyaka i-EU ithe zizaqhubeka lezi zijeziso kuze kube ngomnyaka ozayo ngoba isithi usasekhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamungameli Emerson Mnangagwa. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena ukuthi lobanje bengasekela ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso, iqiniso ukuthi ubusela lenkohlakalo yigo imbangela yokuwa komnotho weZimbabwe hantsi izijeziso ezethulwe i-EU.
Nxa kuyukuthi wona ama-sanctions ayenza ukuthi umnotho wakithi uchabalale, ngabe indlu kaRobert Mugabe siyazi namhlanje ngokuthi i-Blue Roof ngabe vele kayikho. UEmerson Mnangagwa uhamba ngendizamchina elezinto zemantofontofu ngabe singaphansi kwama sanctions ngabe kahambe ngobuntofontofu lobahamba ngabe imihla nemihla
imelika layo ngenye ethulela izimbabwe ezijezo zomnotho ezifana leze EU ngo 2003 lazoke bezilokhu zivuselelwa kanti ke ngombimbitho lonyaka umongameli Donald Trump uthe zizaqhubekela phambili okomnyaka nyakenye imelika ethule olunye uhlobo lwezijeziso phansi komthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act of 2018 izidera umnumzana Nicholas uthi lalapha ke kukhona ukufuze kwenziwe eZimbabwe ukuze lo mthetho wesulwe.
If Zimbabwe fulfills the requirements of its 2013 constitution, it will mean
umthetho wezidera uzakhitshwa kuphela nxa uhulumende weZimbabwe angalandela yonke imithetho ekusisekelo sombuso esibhalwe ngo-2013.
Of the debt that Zimbabwe has to those organizations.
Ingcitshi kwezombusazwe zitho kufanele ukuthi aluba iSADC iyakwenza yikudingisisa ukuthi kunibani olungathezwayo oluthezwe iZimbabwe yaze yazithola isizokhele amalahla ngaka ekhanda. Melesulu 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezizafakelwa inkokheli yeZanu PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu.
Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo kabasoze baye emsebenzini lamuhla kusasa langolwesine ngoba kabala mali yokugada amabhasi lamakhombi. Inhlanganiso le ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langalwesihlanu maviki wonke uhulumende aze abangezelele iholo labo. Inyathelo leli liza ngesikhathi odokotela labo sebedlulise inyanga bengayi emsebenzini ngesizathu esifanayo. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla esibona ngokuxutshwa kwenhlelo ze-PTUZ enyakatho yemandebeleni umnumzana Neva Nyahunzwi wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Kubabalisi sithi thina lapha abahlala khona lapha abasebenzela khona thina njengenhlanganiso sithi kiwo kumele bayenze lokhu abakuqualify nxa ungakwanisi ukuya emsebenzini uyazihlalela ngikhaya because lokuthi khona uhambe uye kumaphambi kwabantwana ungadlanga vele akuyenzi ukuthi khona uhambe nempahla ezingawashwanga vele akuyenzi. So siyacela sibili kubabalisi ukuthi khona nxa ningakwanisi nini ama-supervisor okokuthi kona hayi supervisor mina namhla vele angisuzoyikwanisi ukuya emsebenzini yabe ngiyikhaya kumbe kumele ngisuke lapha engihlala khona ngihambe ngiyodinga ukudla ngihambe ngiyodinga okunganincedisa okokuthi kona mina ngiphile njengomuntu.
Bangayekela ukuya emsebenzini ababalisi kasisoze sibone sebehlukuluzwa yini nguhulumende njengalokho esesike sabona kusenzakala kubo dokotela labanye
vele ukuhlukuluzwa kwethu sikujwayele and vele siyabona ukuthi bona vele ukuhlukuluzwa lokhu vele already sokuqalisile because ukubona kwethu thina njengenhlanganiso yabalisi akumele kube ukuthi bona ama headmasters bathathe amabizo bahambise kuma district schools inspectors because ama district offices vele balamabizo ama teachers vele abafundisa each and every school okumele bakwenze kubela ikubuza ukuthi kona ababalisi abaqhanisile ukubuya emsebenzini namuhla bangaki kubela bengabuzi amabizo bangaqalisa ukubuza amabizo vele sokulokuhlukuluzwa kwabalisi. So ukuhlukuluzwa vele sizabona ukuthi kuzaba khona because already uminister Zambi has already started saying that the incapacitation is not legal. And yet, the incapacitation is an organization. It's not about illegality, Angola. It is actually an economic term. And the good one is in as manga could develop and qualities. Umutan not going to Angola now. And qualities of Wuhan. Already, what I could do hand, would tell the rose in a still middle hand.
Ugu Hulumende Ungatando Gutin.
Kuhulumende siyacela sibili ukuthi kona bakhangele bakhulume lathi babuye ukuthi kona sikhulume sindawonye because okwakathesi bayasifosa ukuthi kona kumele izicelazo zonke zethu zihambe through i-Apex Council. I-Apex Council vele sishangene labantu abaningi abaningi bangikhona vele abakwazi ukuthi thina njengababalisi ukuthi ihlupha yokuyini.
Alo ke ngumnumzana Nevanya Unzwi umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye Progressive Teachers Union EPTUZ enyakatho eMandebeleni ubexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 esewange.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ugatsha olubona ngezenhle olwe-National Park luthi solukufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu ewange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority batshele umsakazo we-ZBC izolo ukuthi amadlelo lamanzi kawasekho ewange lapho kugcinwe khona indlovu ezizinkulungwane eziphezu kwamachumi amane i-45,000. Untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lommeli wewange Central edalele ePhalamende umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ebuhlungu kakhulu ezithi ubuhlungu kodwa singakhona ukuthi ewande kuyachitha kakhulu izakhamuzi zewande zithwele nzima kulezi nsuku indlovu sezitshona zisemalokishini. Ngikhuluma nje kulesinye isigaba ngeviki edluleyo kulo sakhamuzi ogqotshwe onyathelwa wafa yindlovu ngoba indlovu sezihlala ebantwini zidinga amanzi lokudla ebantwini. Kumele kube le ndlela lapha iwande National Park kumbe i-management yabo emele isebenze lama-local communities so ukuthi simeshe ukuthi ezinye indlovu lezi ziyancedisa ukuthi nizibulawe zenze zibe yikudla kwezakhamizi ngoba sikhuluma nje kathesi abantu abanengewa nje babulawa yindlala indlovu lazo zibulawa yindlala.
Ungathi ziningi kakhulu yini indlovu lezi kumbe zisuswa yindlala lapho ezimele zibe khona sezibuya ebantwini?
Ngokuzisa kwamudaba lolu iZimbabwe njengelizwe vele igisa ukuthini inani lendlovu eZimbabwe liyehlise ngoba kukhanya vele seziziningi kakhulu. Ludaba olusegudwini lamanye amazwe anjabo Botswana nabo-Namibia nabo-Zambia labo bathi indlovu zabo seziziningi kakhulu. So kutho ukuthini kumele kube le ndlela yokuthini amanzi omhlaba bavumelane leZimbabwe labanye ukuthini inani lendlovu liyehlise.
Kulabanye abathi kukhona ukugejwa kwamatshe aligugu osokusenzakala eGame Park okungaba kuphazamisa indlela yokuthi indlovu lezi zithole amanzi. Usuke wakuzwa yini khonoko?
Udaba lakhona angikaluzwa kakhulu kodwa engikwaziyo ukuthi thina njengezakhamuzi ewange sizahlangana ngenyanga ezayo ukuthi sicubungule udaba lalo abantu abalokhu bebuya ewange bevela eChina bevela eMpumalanga bezoqalisa ukuzila imigodi. So thina njengezakhamuzi sivumelene ukuthini indaba le sekumele sithi enough is enough sizazama ukusebenza ndawonye ukuthini igugu leli lamalahle lokunye okunjalo lezibenyamazana thina njengabantu bewange lathi sibe nakho ukubenefitha.
Alo ke ngumnumzana Daniel Molokele ongummeli wewange Central edale lePhalamende engoMDC. Kolunye njalo udaba olohlukileyo uMolokele utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe liphakathi kokuqoqa ukumangalela uhulumende emthethwani ndaba ngokwala ukuhlawula abameli be-MDC edale lePhalamende iholo labo ngesizathu sokuthi bayala ukulalela umbigo kamongameli Emmerson Mnangagwa owesimo sesizwe i-State of the Nation address ekuqaleni kwayo nale inyanga. Amalunga ebandla leli aphuma edalele parliamente esithi ayengasoze alalele Mnangagwa ekhuluma ngoba engamnanzi njengomongameli weZimbabwe owakhethwa okoqobo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulamadoda amane agcekeze komunye umuzi ekhwekhwe bahlukuluza umnini muzi bamthathela imali qede badlwengula unkosikazi wakhe bebane bededelana. Kulababili ababothiwe kodwa bayalandula leli cala. Iphephandaba leTimes Live lithi ibandla leANC lethesa obengumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba webandla leDA umlando wokuchaphaza imali kamunicipala wedolobho leJohannesburg okungaba kuyisizathu esibangele ukuthi asuke esihlalweni lesi izolo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu balaleli bethu lapho elisiphe khona ke imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli ukuthi kumele lisithumele imilayezelo ingabi mide kakhulu njalo lingathuki, likhulume kuhle kodwa lingathuki. Siyacela balaleli.
Ya mina into engiyisolayo kakhulu laphana kwelakithi ngilombuzo kakhulu ukuthi uhulumende uyasiza abantu ebanika umumbu ukuthi abantu bekwazi ukuphila umumbu, kodwa zibe sizibona zokulabantu abasibhadalisa lowo mumbu besisebenzisa lokho okuthiwa yimshandira ukuthi abantu beze bethole lowo mumbu. So umbuzo wami ngothi kuqondile yini lokho ukuthi abantu besetshenziselwa lowo mumbu, umumbu lowo wona kuyikunceda izakhamizi kuthiwe ma ungasashandiranga kawunikwa, ma ushandirile yikoza unikwa khona, abantu sebesetshenziswa bebanjwa ngendlela eziphansi. Ngikhulumeli kakhulu kulesigaba bathi kukonhlupho ngaphansi kwendunobhidi yekhezi laphana, abantu bayashandiriswa laphana kunzima la. Kathesi ngikhuluma abantu bashiswa amalanga everyday besiyashandiriswa kuthiwa ungayekela ukuwushandira umumbu lowo uyawuncitshwa kawuwuthola. So ukuthi umumbu lowo ngokuthi sungowebusiness noma ngowegovernment yokuthi size abantu.
Sanibonani basakazi bakithi, siyabonga umsebenzi wenu. Ngicela limbali leyami, ngiyacela sibili. Ngilokuthokoza okukhulu okuyenzwe i-MRP. Sicela ukubani khonokho abakwenzileyo akuyeni phambili, abakwenzileyo empilo esibhedlela sempilo namuhla. Okungithokozisayo ukuthi abantu bakamthakazi amaNdebele asethungulula, okwazi ukuthi kuthungulula uyakwazi iNdebele asethungulula. Yikho nxa sesithungulula kanje, kade salifundisa, nxa selithungulula kanje vulana amehlo. Umdlwane ncidi ukuthungulule uyavula amehlo ubone umhlaba. Vulana amehlo libone okwenzakala komthwakazi wonke, umthwakazi jikelele wonke. Into le ezano le eyenze impilo yayiqaliswa ngo-1980. Yikho yonke indawo khona kwele kubona impilo, abanye benu lalingakazalwa lingacabanga ukuthi kusempilo wodwa esibhedlela. Kukhona umthwakazi wonke. Sicela ukuthi livule amehlo, ke lihlakaniphe bantwana bemaNdebeleni, liyekele ukukhala lisiye emazweni. Kelihlakaniphi selibonile, vulana amehlo lithungulule. Bengifisa ukukhuluma ngodaba lwama-sanction lolwade lukhulunywa ukuthi isikhathi asimvumeli. Bakithi ngicela ukuthi sibonile kuthiwe khona amanye amanesi angu-297 angawesishoneni kuphela, lamathathu amaNdebele bathole i-scholarship. Lanxa ngiyazi ukuthi i-scholarship mhlawumbe kungaba ngama-tax, imali eziphuma ama-tax abantu, Nanxa uhulumende sebahambisile emazweni akula nto esingayenza asibekeleni bahambe kodwa nxa ngisithi asivuleni amehlo labo manesi nxa bevelale kungabi lintsholo yedwa ezaqhatha komthwakazi babaqhashe njengokubathatha kwabo besiya babafundisa kungabi ntsholo yedwa kuqhatshelwe abantu abathathu kuphela abantwana bakomthwakazi abazalwa komthwakazi bese ngicela lina basakazi ukuthi cela ingibuzele kugawuli loba kuchuma uhlelo lolungikhuthile liyalila ukudobha ucingo lwami uhlelo lwama-sanction ukuthi ke ngibuze ukuthi kanti ama-sanction mhlawumbe kazwisisi akele wachasise ngesindebeleni esizwe ukuthi kanti lapha into eliliswayo kuma-sanctions yimali eyabhenkwa kwamanye amazwe kumbe yimali eyacelwa kwamanye amazwe ukuthi bavusilizwe
injo ngalento la abantu abafuna ukuyitoyitoyela ukuthi abantu bezano abantu bezano abantu laba bathi besukumeza ilungelo labantu basule kuma-sanctions bayacabanga nje labantu kusho ukuthi bayafana vele labona abathi bephula ilungelo labantu you cannot pray for somebody obulala abantu somebody ohlukumeze ilungelo labantu futhi nayi ngicela ukuthi akhulule it's just as good as a devil of one of their devils kanti laba babulala abantu berepha abantu ini bona bebusha pho bona kade bebulala abantu bephula ilungelo labantu why bengafuna ukuboshwa kumele bathandazele ukuthi babe free they must read the law ukhona umthetho bangabobani kade bona it's embarrassing really uthi othi siyotoyitela ukuthi labade belungele bephula ilungelo labantu are they normal anormal bona abantu nje
ukanzani konalo bantu bakithi njani ngezindawo nezindawo abantu bakithi loku esikuzwayo lesi simanga ukuthi isinkwa sesihluleka ukudliwa emakhaya hayi mara lo mnankagwa nepetroli hayi kodwa yazi lo mnankagwa lona kodwa bazayalela ezifundleni kuze kube nini kusho ukuthi ule ngqondo yokuthi khona aze acine esifa esele 95 njengomgabi oyalela esifundleni kusho ukuthi into abayifunayo cabanga nje uma kuzothi 90 lapha azothi 90 khona kunamuhla hayi laba bantu bezi ama-leader ezanupf akakazame ukuhlanganisa amakhaya phela lapha akusiki ukuthi khona kulo abantu yiwo asebethwele nzima uzulu ngiwo osexhuphekeni ngoba bona vele into yonke abayenzayo ngeyabo awubheke nje ama-press control bengawanaki nje angithi yiwo abakwenzayo izanupf phela yiyenza lobudlwangudlwangu umnankagwa lo umnankagwa nguye othumela laba bantu ukuthi kona beyidurisa izinto esenzela ukutshontsha imali akula zinto ezingadura kanje ethule umnankagwa nguye oyenza le nto le awubuke nje and akakhulumi nangawo lawo ma-price control uzithuleli uthuma bona ngabantu bakhe laba abadurisa izinto kanje umnankagwa lo
yibo ke abalaleli bethu esilabo lamhlanje abasithumeleke imilayezelo yabo kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingakhohlwa ke balaleli ukuthi nxa lisithumezela imilayezelo yenu sicela ibe mfitshane ingedluli i-2 minutes njalo lingathuki balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezizafakelwa inkokheli yezanu PF ngamazwe angentshonalanga zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zezivalwane zakwele Sudan zifole ezitaladeni izolo zinanza ilanga lomnyaka ka-1964 lapho okwasuswa khona uhulumende woncindezelo kodwa bezikhumbula njalo okwenzakalayo kulelo lizwe okwalezi nsuku. uhulumende wele Melika uthi ibutho lakhe eselisuka kwele Syria lizachia amasocha ambalwa azasala elinde amafachi amafuta ezimota ewavikela kubahlamuki beIslamic State. Kweze Melika kudaba lwemizamo yokususa umongameli Donald Trump esihlalweni, amalunga ebandla lama-Democrats awedale lephalamende avimbe imizamo yokususa okhokhela uhlelo lokucubungula lolu daba umnumzana Adam Schiff. UTrump uthi uSchiff kumele asuswe ngoba waqamba amanga ngamazwi okuthiwa uTrump wakhuluma ngemva kokutholakala kwengxoxo ekaTrump ayenza lomongameli wakwele Ukraine osokuyilo udaba osolubangele ukucutshungulwa kukaTrump.
Mumondia, isa popisina ndamate, sondela ntokazi, unge sabi ntombente, izigele ngaphelela, sondela nyukumba kumbega nane, unge sabi rikachana, angatati. Uwoboteka wako ungeza nkota kote umlomo, oba kongushe bumenjalo, uinganye zienti ziyo yami, izigele ngaphelela. Upapatege ya minti zionga nyukona, nizwe ngati denganye yami nyomuzi ya papatega, sondele tuze kekele nti ziyo yami, nikome nyukombi sebuna njibempilo, unga nyukoma nyaskwela nyubana lesea sata eslapa, niwe ngele umfula ukwembe ukwele, minge nego yako inti zio, na otole utando ukoto, ikome hizi nante zikonde ngagini.
Umangi mbona, yo papa teza, umangi mbona, shaya lutalo, ha, umangi mbona, yo papa teza, umangi mbona, shaya lutalo,
ha, kome ntombaza, kome tala tala, comento bacana, comento la pana, comento bacana, comento la pana, comento bacana, comento la
kuthe maniginiki vela abantu zebantwini asemathandweni singabisempini ukwenza kwela ngumthakathi kakutshayela amathambo iqome ntombi ngibe ngunowa ube ngowami umkhumbi zonela mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiquza ngasiqeda ngiziqhansi sabula zonke izizwe kodwa wena uyinzuku enhle evele kwesaya sodwa isizwe uyangitho sengiyazivikele ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khonokho ngiyakuthanda ikho lokho ngiqome ntombazana yenza khonokho.
Niko mesiphalaphala ngiqome ntombazana ngeziqanje ziye khona lekini. Hayi, ingoma emnandi kakhulu, ingoma kalikho. Hayi, sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi lingasithinta njalo uhlelo lwantambama ngowa fast 7 kumbe ngesikhathi sinye kusasa ngowa fast 6. Igama lami nguChris Gande.